Ele Zimbabwe likhuthazwa ukuqakathekisa lumkhankaso nsuku zonke lanxa bemanyana labanye umhlaba wonke ukuqhuba limikhankaso phakathi kwalezi nsuku kusukela lamhla kusiyafika umhla ka-10 wenyanga kaMpalakazi. Zikhona njalo ezinye inhlanganiso okubalisa e-Disability HIV and AIDS Trust esebenza njalo leye-Women in Leadership and Disability in Zimbabwe. Lazo ebeziluqakathekisa lolu suku lwalamhla zaba lemihlangano ephezu kwalomkhankaso. Limikhankaso ikhangela uzulu wonke lanxa izehlakalo zokuhlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo zande kwabesifazane kuveza obona ngezokuhlelwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Disability HIV and AIDS Trust esebenza njalo leye-Women in Leadership and Disability in Zimbabwe uNkosazana Sally Nyakanyanga. Bahlangana lemihlobo yonke yokuhlukuluzwa abesifazane labo okubalisa ukudlwengulwa kuveza uNkosikazi Cynthia Hakutangwi oqhuba imisebenzi kwezokukhulumisana udlwengulwe esesemncinyane ngemva kokuba abazali bakhe sebehlukene kwamenza waphila kanzima. Omela abaphila lobugoga edale lephalamende uSenator Anashiri ophila lobugoga laye uthi kusuka kube nzima kakhulu kwabagogekileyo kubuye kuphindwe kanengi nxa lowo muntu kungowesifazane.
I-policy ingaba le-disability, ama-work plan, kuzaba lama-programs, which will be specifically for persons with disabilities, or they can be mainstreamed. Disability can be mainstreamed in all these programs. So, abantu abagogekileyo bayaba indaba zabo, kundaba zonke ze-development, sifuna kuthi i-disability ibe khona. Asifuni kokuthi i-disability ibanjwe nlendaba ye-welfare. Sifuna kuthi ibe indaba ye-development, i-disability. Ngoba kasifuni ama-handouts, sifuna abantu ama-disabled, babe economically empowered.
Ukhuthaza uhulumende ukuba aziqakathekise lezo ndaba eziphezu kokuhlukuluzana njengoba lokhe zisanda lanxa sekulomthetho obeka umlando kulo oyabe ehlukuluze omunye ngendlela ezehlukeneyo.
Ufuna lathi ukuthi sibe bomama abazwakalayo, abomama abazimelela, abomama abazikhulumela, abomama abalemali zabo, abalemasimini, abazisebenzela, behlala kuhle elizwe lethu. This is our country. Sifuna ukuphila kuhle kulizwe leli leZimbabwe. Akulenye ilizwe lizathiwa nangu ilizwe labantu abagogekileyo. IZimbabwe ngeyethu sonke, abalimeleyo labangalimalanga. So kasihlaleni ndawonye, sisebenze ndawonye, sibambane, siphakamise ilizwe leZimbabwe. Izimu asethi lathi sifuna ukuncedisa ukusebenzela ilizwe njengabantu abagogekileyo. Lingasichiphandle.
Umqondisi enhlanganisweni esebenza labesifazane abaphila lobugoga ye-Disabled Women Support Organization uNkosikazi Rejoice Timire uthi inkinga yokuba engazilandeli kangako uhulumende lezo ziqondiso lezivumelwano angena kizo.
Bayahlukuluzwa nxa uthi uyamtholela lo mntwana ngokabani umuntu owakho ngomkhombisa wafuna ukho ngudlala laye wamtshiyelela ofuzeni eliselo mntwana yikuhlukuluza umuntu khonokho. Ubuhlungu kuyalokhuza. Sibone laba abangaboniyo lawo. Kwesinye isikhathi bayabanjwa iganyava. Umuntu ombanjwa iganyava amazi ambonanga ukuthi umbani. Kodwa uzakuthiwa chasisa ukuthi umuntu ongabambi iganyava umuntu onjani. Angachasisa njani yena ade engaboni. Ukuthi bade babona ukuthi bakwanisa ukukhuluma ukuthi uzibani. Kuyabe kufuze bezwi ilizwi lomuntu leyana oyabe embambile. Ngenxa yokuthi ukubambile izwi bona bayakwanisa ukubamba ukuthi lo muntu okhulumayo nguzibani. Lesi siphoba sinikwa bangaboniyo.
Abakhankasela uqedwa kodubo lokuhlukuluzana bathi kuqakathekile ukuba lukhangelwe njengodaba oluphazamisa intuthuko yelizwe lolu daba lokuhlukuluzana kwabesilisa labesifazane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.